kulinyathelo elihle elenziwa ngabatsha bezanupiyefu and sikholwa-ke ukuthi njengoba bebaqamba funa ukubona-ke ukuthi yena uhulumende le umongameli umnangagwa uzababopha yini abantu bakhe kumbe i-anti-corruption commission le crack team yakhe leyana ayifakayo izabalandelela yini ibabophe njalo funa ukubona ukuthi bona ababaqanjiweyo bakhona bazaresayina yini ngoba yibo akadevele omankusha bona laba yibo kadevele besenza impilo yethu ibe nzima ngokukhipha imali beyifake ezidridini beqhatshwa esiphatheleni sebesebenzayo sisebenze nzima bona besisha nje kuphela beluthe imali kodwa-ke sukhangelelayo kakhulu esesikumelele yikuthi sibone ukuthi uyi-anti-corruption commission izabalandelela yini babophe nokuthi yena umongameli laye uzathini uzabagcina yini bengamaminista
ye kodwa nxa wena ukhangela ubona ungani kungenzakala ukuthi kuthathwe amanyathelo khona sikwazi ukubana ibandla le-ZANU-PF aliyandisanga ukuthatha amanyathelo kakhulu kudaba olwe-corruption
sifuna ukubona yikho-ke sikuthi thina yilithi masitest kamnangagwa ukuthi sibone ukuthi u-serious yini ngokulungisa ilizwe singabona ebabopha ebagumba abaxotha imisebenzi vele sizavu yikho kuzanika i-total confidence ukuthi simthembe ukuthi abayikhulumayo bayayenza kodwa okathesi asilaqiniso ngoba vele abazake babophane sifuna ukubona-ke ukuthi bazabophana yini kumbe njalo labo bantu bazaqotha imisebenzi ngabe ngasaqotshanga imisebenzi kuzavusa umsindo ngoba kuzayenza ukuthi abantu kube lokutshengisela abantu sebebona ukuthi akakho serious ngokufuna ukulungisa ilizwe thina esikufunayo yokuthi ilizwe lilungise abaimpilo zabantu zibe ngcono kodwa-ke zonke zibangabotshwanga laba amasela njalo bangaqotshanga imisebenzi kuzabe ngenzanga lutho uhulumende
kodwa-ke akusoze kufunakale ubufakazi na ukuze kuthathwe amanyathelo okuxotsha kumbe okubopha bona labo kuthiwa bahuquluze inoto
hayi ubufakazi kudala babakhona iripoti ka-auditor control and auditor general umama lwalushiri kade yakhuluma amaripoti ka-auditor general ahlale ekhuluma ngokuthi yena kule mali kule moto ezatshontshwayo yinto eku-public domain yizo izinto abantu vele ekuvele ku-public domain kusaziwa so ubufakazi bukhona iripoti ka-auditor general yavele yakhuluma ukuthi kule mali ezaqashayo ujoram gumpu kule mali abangasi-akhawuntelanga so kakusetshenziswe yona leyo ripoti eka-auditor general ubukhona vele ubufakazi
kodwa sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe esithi yena bakhona abantu uyabazi abathatha inotho yelizwe besiyayifihla kwamanye amazwe asibonanga lo yedwa owabotshwayo ngodaba lolo
ko ngisithi mina kuqakathele ukuthi sibone ukuthi kathesi uzayenza yini futhi athatha yini inyathelo njengoba kathesi intsha yezanupiyefu siyiyo ekhanyise kuhamba phambili ukuthi yena akakuqhuthi sebeqamba abantu so kuqala wazikhulumela yedwa engela kathesi ngicabanga ukuthi uzabe le-pressure ngoba iyouth lidiye futhi esimfake i-pressure so sibona ngani uzaba le-pressure yokuthi bekubotshwe omankusha vele savele samosasole ukuthi uvele umrenewele kwi-contract umankusha sivele kusazakala ukuthi yibo abantu abavele be-involve ekugangeni